Umuhadu ukuthaze uZulu ukuba yamukele lo mkhankaso we-National Cleanup osungulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isihudo se-cholera le-typhoid kanye nokhukho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi bona ingcekeza idoda esundwendle isiphathela okunenge, isiphathela imikhuhlane eminenge.
Umohat uthi kuyadinga ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezinhle eGwanda eside ezikhona kwamanje kazi sahambelani lenani labantu asebehlala kulindawo.
I-population isekhulu, so i-sewer system le-water recirculation systems asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yakayimbakhuthaza singale ku-breathing ukuthi bona ngcono sithi overhaul yonke i-sewer recirculation system. The water that ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu kuhle.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majale uthi lanxa lomkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu alibuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright, kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka bezama ukuphandela abantwana lapha nalapha.
Izisebenzi zengathi ezithiyeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo mohato ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa wezwayo lamhlanje enkundleni yephelandaba Stadium lapho abahlabeleli bomculo okholo abakuleli labeSouth Africa abazahlabelela uZulu emkhosini weGwanda International Gospel Music Festival oqala lamhlanje uphele ngesonto. Umhlabelelo odumileyo kule South Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulo mkhosi oqoqwa mnyaka yonke inzalo eGwanda engusomabhizimusi eGoli uMnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.